singene kumbiko elisithumela yona.
Sanibonani, sanibonani, balandeli Studio 7 okhulumayo lona uShanda Mlala eLesotho. Nginombuzo ongenampendulo engawutholi kahle la. Ngoba khulunywa kakhulu ngezempilo ukuthi kunomjovo oqhamuka eShayina kuphi. Kade kumele uqale ukujova bona omna ngakho lawa yileyo mjovo. Uma kuwukuthi right. And futhi sizodonethelwa nthili kuze kube nithi lokuzimela siyizwe. Enzabala into zibembili zibentathu. Umgwaqo yagcina ukumenteno. Noku improve ngabo 1980 iyaphela iloku idleka isiyaphakathi ifike etown mwanga ePlumtree kusuka lapha yagcina ukufaka khona iconcrete ingena singeni lePlumtree ngaphakathi iyadlula futhi iPlumtree phakathi etown iloku iphela uma uyibukisisa into lena yafaka yagcina ukufakwa ngo yenziwa ugcina umentena ngo 1980 since umbuso lo watheka over wenza but duty kona iyasebenza kube nabantu bakithi abakhona ngale esindebeleni ababhizi bedizayini iyasebenza asali iqembe likhona kufanele lisebenze liimprove impilo yabantu izibedlela zikho manje abantu mabegula kumele ukuthi kona abantu bathenge imithi kwele South Africa bethumelela abantu ezibedlela ukuthi kulatshwa abazali ukuthi iyefika leyo mithi njengoba iphathiswa umalayitsha bathwalisa nzima ngamaphoyisa amabhoda dize imali eningi ungathi ungena ezweni lengasilo lakini kodwa ukubani ungenisa ezweni lakini ngizo ezinye izinto eziyinkinga zona lezi kungani futhi bona uma begula bengalatshwa elizweni lakithi bephuma belatshwa ezweni elingaphandle so ubonisa khona ukwehluleka nokufeyila kwama-leadership
bonazani bonani bantu bakithili njani ngezindawo kodwa kula muntu ongayiboniyeli into eyenzakala ekhaya awutsheli ukuthi ikhehle elingangomohade elingasela amazinyo eloku lisabhizi lisalandelela iy'ngane ezincane ukuthi kube ngangomuntu ohlonitshwayo uma nje angeke vele umhloniphi laba vele abahlonipheki la bantu bezangupiefu labo ngezizo zabo izimbi labo bantu vele ukutshintsha angeke bafa batshintsha angeke bafa balunga labantu bezangupiefu labo ubona nje sebengasahloniphi lama-ofisi wabo sebathatha bewenza amabhedroom sebejwayele vele ukungahloniphi uzulu phela ukuze uhloniphe uzulu angithi i-ofisi i-ofisi likazulu elezimbabwe kodwa ngendlela ukuthi vele ngendlela ukuthi bahlukumeza yena uzulu angeke bafa bahlonipha umduli yinto eyenzakalayo elizweni lakithi akula muntu ongaboni ukuthi umuhadi kube ngawo ube ngubaba ohloniphekayo kade ngeke ayenzele into le ngoba le mali vele iyabahlanyisa kunini kambe batshontsha la manje baloko beqhuka betshontsha kuthiwa ilizwe kalila mali ilizwe liyavalwa bayatshontsha baloko bezenzela umathanda elizweni ilizwe kalivalelwanga i-coronavirus elizweni liya ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanu phefu bathi ilizwe kalila mali bagijimekise eChina besiyabuta ivaccine yamahhala imali belayo imali bethatha benikeza abafazi kodwa isimanga abantu bavalwe ezindlini bengela kudla abantu bengela mali ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanu phefu i-evidence naso iyavela woke umuntu uyazibona ukuthi imali iyanga imali yezimbabwe isebenza njani isitendi kuthengela abantu ukudla bona bathatha le mali baya ngayo emahoteleni barobha lezi ngane lezi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umlayezo kunombolo ezithi 001-202-465-0318.